Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Mhlolanja 2021 ngupresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje,
even ama vaccines ona lawa buyayo azathathwa ngabantu isikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe.
LeZimbabwe lithi China selithi akuthola i-coronavirus eyama vaccines wohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungeke edluli umhla ka-15 lenyanga kaNhlolanja.
Besaba ukubana ngokhetho oluzayo bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeach bempanitshele udaba lolu lukaJanuwari 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo.
Liqhubekela phambili lithoniswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Selidlalela phansi kwabangamashumi amabili ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Izolo kubhubhe abalishumi lane bebulawa yileli gciwane. Okuhle kwakhweza inani lasebebulewe lilolu bhubhane elizweni kwaba yiphezu kwenkulungwane iyodwa 1353. Kunje sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,781 asebetholakale beligciwane leli elizweni. Asebeke balaliswa yilo umkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu 29,289. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.1 million ababanjwe beligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. LeZimbabwe lithi China selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokwenqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines yohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungakedluli umhla ka-15 linyanga kaNhlolanja. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu ekhuluma lentethelezindaba ngokuphume kudale likahulumende elekhabhinethi izolo. UNkosikazi Mchangwa uthe inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-World Health Organization ibavumele ukuthi ijekiseni le-Sinopharm lingasebenza ngokusemthethweni njalo ilokuphumelela okungedluli isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa kusiya kwayisishiyagalombili ekhulwini 76-86%. Wengeze ethi uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthola amanye ama-vaccines emazweni agoqela ele-Russia, India lamanye. Uhlaziya lolu daba usandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa loNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle njalo emela ubulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esimile singakhangela ukuthi isiyafekte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first i-COVID yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So gathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi iripoti kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean okobulawayo bekhulumela ukuthi eSongrove hospital kathi kungalabantu abakhona empilo, ungakhangela ama-numbers akhona ukuthi kathi kulabantu abaluthwane. Kimi kutho ukuthi umuntu Makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngala mali engala ndlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kutsho ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende, kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 le mithi le-kumbo okunye?
Kukhona esake sakuxoxa, kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esiyabe sikuxoxile, ngabe sengephula umthetho. But kukhona sibili, even kathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa yi-virtual meeting.
Unkosikazi Jasmine Tofa, ukukomiti yedale lephalamende ibona ngezempilakahle limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Luqhubekela phambili luthonisiswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edale leSenate phansi ohlelo lwe-impeachment olusungulwe izolo. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela ukutshotshozela udlakela lokuzama ukuhluthuna amavoti kukhetho lwanyakenye laloba sewaphuma esikhundleni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abakhokela ukutholiswa kukaTrump ababizwa ngokuthi ngama-impeachment managers abakhokela uSenator Jamie Raskin bakhanya bechaye kwazwela izolo lapho abachaye kwabonakala uku. Kodwa ke uMnumzana Bruce Caster Jr., omunye wamagqwetha kaTrump, uchothoze kakhulu ngamalunga ebandla lama-Republicans kanye noTrump abathi kade engalungiselelanga ngemfanelo ukuhlaziya ukuba uTrump engethiswa amacala lidaleleli engasekho esikhundleni sikamongameli. Lokhu kwenze ukuba elinye ilunga leSenate elimele ibandla lama-Republicans likhuqule imicabango yalo livote labanye abakubandla leli abane ukuba uTrump athoniswe loba sewaphuma esikhundleni sikamongameli. Amalunga edale leSenate angamachumi amahlanu nasithupha 56 bavotele ukuba uTrump athoniswe amacala abhekane lawo. Wodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uMnumzana Washington Jamela uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga edale leSenate.
I-impeachment le kufanele iqhubekele phambili ngoba yena esesengumongameli uwonile kakhulu. Njalo njengoba sisazi ukuthi kwele Melika isigwebo so sikamongameli mayephule umthetho yiyo yona i-impeachment leyo ukuthi akhutshwe esihlalweni mayesesihlalweni. Kodwa ke ma laba abemthetho ama-lawyers bathi mayekukuthi sephumile esihlalweni isigwebo kungaba yukuthi avinjelwe ukubana aphinde azame ukuthola isikhundla sobukhokheli elizweni. So ngokubona kwami ngibona ikuyimfanele enhle le ukuthi lamanye amazwe afana akithi khona lapha esivela khona kufanele bakubone lokho ukuthi uba ngumongameli akutsho ukuthi uzungaphezu komthetho.
UJamela uthi akumangalisi okwenziwa ngabalandeli bebandla lama-Republicans
besaba ukubana ngokhetho oluzayo if bevotele impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bampanitshe bempanitshela udaba lolo lukaJanuary 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo ukuthi balwisane nabo laba abazabe bevotele ukuthi a-impeachwe. So yikho abakwesabayo khona lokho. Kodwa iqiniso balazi ukuthi uTrump wephula umthetho ngoba okwenzakala ngoJanuary 6 kwakuyingozi enkulu kakhulu even nakubo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kwele Melika.
ukhona lapha ukuthi kube yi-statement sokuthi khona o president omunye ozangena eminye iminyaka ezayo baza refer khona apha kukhona lo mina ngilandaba lawo la ama Republicans angadadonsa inyawo kumbe aza vota against kodwa ke nxa besenza njalo kuba beke egcekeni lokho esithi thina kuba exposer ukuthi khona kuyababeke egcekeni ukuthi akulanto abalayo lapha ngombuso lo ibandla labo liphonga ukulandela kuphela uTrump ligcimezile
ukutholiswa kwamacala ethiswa uTrump kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili namhla abaphethe udaba lolu besethula ubufakazi bokuthi uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe enkani eCongress bevimbe ukubalwa kwama-electoral votes umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats wanqoba uTrump okukhetho olwenziwa ngolwezi nyaka enye kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebuywa nguBiden labanye bakhe akula bufakazi obuveza lokhu ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukip Stube
ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukubhekane labeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Inkampani kahulumende wele South Africa ebona ngokulawulwa kwemingcele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcele ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa. Iziphepheli zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezihlala kwele Botswana sezibhekane lodubo lokuphindiselwa ekhaya ngaphandle kokuthanda kwazo ngemva kokuba zilahlekelwe isicelo sokuthi zingabanjwa ngamandla ukuthi ziphindele ekhaya. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Iziphepheli lezi ziyala ukuphindela ekhaya ngesikhathi abanye babo babuyela nakenye. IBotswana yaphindisela emuva amakhulu amane eziphepheli zeZimbabwe ekuqaleni komnyaka ka-2020. Abanye abafana lomnzana wasuchibi basala ngemuva belwisana lokuthi bengabuyiselwa ekhaya. Kodwa sokumgceke ukuthi indlela eyekhaya isivuthiwe ngemva kokuba inhlanganiso ibona ngeziphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees yale isicelo seziphepheli ukuthi ziqhubeke zihlala kule Botswana. Uchibi uthi sebetshelwe ukuthi akula indlela kodwa belobe izingwalo ezitshengisa ukuthi balesifiso sokuphindela ekhaya.
AmaZimbabweans sonke bathi sonke akula muntu oyi-1 ongamita onganikwa international protection ngani ngoba iZimbabwe isiraiti basho njalo abe United Nations bathi khona asikwanisanga sonke sesiqalisa ukubhala ama voluntary repatriation forms.
Uqhubeke esithi konke lokhu kwenzakala noma nje bebhalele i-UNHCR ukuthi ibona kabafuna ukuphindela eZimbabwe ngaphansi komumo okhona.
Thina abanye asilani lana ekhaya. IZimbabwe izositshela ukuthi no sizalinika imali sizolilungisela izindlu but ibengala imali kathesi kule COVID abantu bayafa ezibhedlela.
Iningi yeziphepheli enkampeni yeduku engaphandle kwedolobho le-Francistown ngabasekeli bebandla le-MDC ababalekela udlakelo lwaqhamuka ngokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Umnumzana Chibi uthi bazimiselele ukuphanyeka udaba lwabo imithethwandaba umzamo wokugcina ukuthi bengabuyiselwa eZimbabwe.
Sonke lapha vele makuyikuthi vele singazuza iloya singaye emthethwandabeni siyokuza ukuthi makuthiwa voluntary kuthiwa voluntary yinto enjani because thina ngolwazi lwethu voluntary yikuthi umuntu uyazinikela yena ukuthi ayi madoda ngiyacela ukuthi mbuyele ekhaya ngiyokwakha umuzi wami lapho engangakhe khona because izilwane zonke aziseko sezaphela sibe sesibuyele ekhaya yiyo kuthiwa i-voluntary.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ithi ikhangelele ukuthi iziphepheli ziphindele ekhaya ngoba isimo sesiguqukile. Lokhu umbono kahulumende weBotswana kanye lenhlanganiso ye-United Nations High Commission on Refugees. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Kuzamele libophe ziqini emdlalweni eseleyo iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ngemva kokubhaxabulwa kwabuhlungu emdlalweni walo wakuqala eliwudlalele lePakistan lesibili. Intatheli lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo. Okwamanje wethi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Singeke ehlukane izihlobo wethi sikhanye lezinye zezindaba ebezikhokhela. ELeZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokwenqabela ukuthola icoronavirus eyama-vaccines njalo akhangelele ukufika elizweni kungeke idluli umhlaka 15 lenyanga. Inkampani kahulumende weleSouth Africa ibona ngokulawulwa kwemingcele iBorder Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcele le ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. Lo qhubekela phambili luthoniswa udaba lowayengumengameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.